Mhlaka 16 kulwezi ngomnyaka ka-2017 ibandla le-ZANU-PF abalwa impi yenkululeko. Ibutho labantu abaningi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe achiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangena-ke esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa owathembisa ukuthi uzaguqula okuningi okwakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombono lo nguNkosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa yizano. Lokhu angenayo akulalutho olushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni sibili angakutshela konke uvukuthuthu buyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphendukisa. Bona ngani sisabhoda kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi ukuyavota, so lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungakuxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right ngoba anti phela babe bevuka bezidlalele ekhaya. Angitsho ukuthi bonke bayasapota but abanye bangikhona bakutshela ukuthi ku-right ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizidlalele ngizibhethisele igrocery every month ibuya ngisidla. Sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo igrocery ibuya ngizidlele. Angiboni inkinga ukuthi ngingaze ngitshone sithi hhayi kubi, angiyiboni sibili iproblem yangikhona. So ngokubona kwami asizane nini. Bona ngani singayenze enye iplan engcono yokuthi ngoba abanye uyavota bayehlulwa yimali. Abantu bayehlulwa zimali uhambe ekhaya besiyavota. Abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngale. Kwenze ukuthi sibone ukuthi okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini. Because ngibona ngani into eyehluleyo kathisi emavotini la esivulekile ukuvota ku-Facebook sengayo uyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli u-Emmerson Mnangagwa useke esikhundleni sombuso okweminyaka phose ibe mibili. Wenza izithembiso ezimbalwa, uthi yena uzalalela uZulu zokuguqula impilo yabantu. Wathi yena iZimbabwe ilungele usomabhizinisi ivulekile. Namhlanje ma sikhuluma ama-factory alokhu evaliwe, imisebenzi hathi kayibonwa, amaphephandaba nemisakazo kaZulu kulokhu kusezandleni ze-ZANU-PF, amalungelo akaZulu ayabhidlizwa, abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa, bayadutshulwa kumbe ukuxoshwa emisebenzini njengamadokotela. Kanti pho-ke umbuso omutsha ungaphi?
Umnumzana Ben Moyo okubandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe kule mibono efanayo.
Umongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe. Kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe, ayikho nje into esesibonile aseyenzile or esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe.
Abanye abanjengomnumzana Collins Sibanda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe. USibanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuthiyeneyo.
Indaba yombusazwe ayisiyo ndaba yokuthi kutsho ngiyani ngedwa, iyahlewa, iyanikwana, kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxeka yisini leli la muntu oseceleni kwami la. So siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya sibone ukuthi lokhu esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhaya sivumelane. Phela kuqakathekile ukuthi kusibe lokuthula, ukuthula okukhona asisho ukuthula lokhu okubandezelweyo okwenkani. Ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sithuthisekile, siyathuthiseka ngombuso okhona, siyathuthiseka ngalokhu esiyikho khona. Kade siye angikhona ukuthi lo muntu sibe ngokuthi uyathuthiseka.
Kodwa ke umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi abantu kumele babekezele.
Asifuna ukunika icharge. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi kona sithi singabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day. Kulula ukudiliza indlela baba kaThezi. Kodwa singathi akuyakhe imithi futhi siyazi ngathatha isikhathi eside. Asibele nje leni sinyamezele.
Akwaziyo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okanya usuguqa ngamadolo. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.